uzundikhokhele bawo
undikhokhele
Jehova Ngabona lomhlaba sibona
ngiyakuthemba
bawo
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 ngiyabonga ngoba wena
usangithinde
likhokhele likhokhele bawo likhokhele bawo likhokhele bawo Baba ngiyacela
ngasela
Yabona lomhlaba Yabona lomhlaba
uyachinga
lomhlaba
Hawo
Hawo
Hawo ngiyabonga ngoba wena
No!